Umnumzana Brackhill owayekhulumisana lo-General Masuku ngamalanga akhe okugcina uchaze uMoyi njengomuntu owayeqotho njalo elobuntu.
And he faced his death with defiance and bravery.
Wabhekana nokufa kwakhe ngesibindi esesabisayo.
But above all, he was a passionate man. He was concerned not about himself, but about others.
Ngaphezu kokuthi wayengumuntu omdala okuzingileyo kubantu ayebantu bayisebenza ngithi kubantu.
Umqondisi weMafela Trust uMnumzana Zephania Nkomo uqakathekise ilanga lokukhumbula uGeneral Lookout Masuku ngesizwe imbono yakhe.
Ilanga lalimhle likaMasuku mbona ngani le liveza izinto eziningi ezingancedisa isizwe samaNdebele esingaphansi komncindezelo olwakhiwa ngamakhiwa lalamhla lokhu esiphakathi walo.
Umnumzana Benny Moyo ongumcubunguli laye ongene isikhumbuzo salamuhla uchaze uMoyi njengeqhawe elalilombono wokuthuthukisa isizwe.
Weliqhawe uLookout Masuku welonanzelelo ngabantu bonke kusukela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu nga wayelenkuthazo elenkulu ngekusasa yethu langekusasa yelizwe lethu.
Umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eye ibhethu likaZulu abayibo abaqoqela umbuthano uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi balusizi ngoba okwalwelwa ngomuyi sekusenziwa ize ngababusi abakhona manje.
Ilanga lanamhlanje lilanga elibuhlungu ngoba sikhumbula owayekhomanda ibutho leZipra elalilwela ukuthi abantu bebe lejustice lenhlala kahle economically. But ma ukhangele izithukuthuku zabantu beZipra lendlela abantu abaphila ngayo kade kuyi-opposite yalokhu.
Isakhamuzi sakoBulawayo esingenele umhlangano unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga likaGeneral Masuku libathunuka amancweba.
Ilanga lanamhla lindokose kakhulu, yikho ngelanga lanamhla uLookout Masuku nxa simkhumbula uthunuka amancweba, kodwa sibuye sizithuthuze ukuthi lokhu esilezibindi zokumela leyo nto enzima kangako.
Inhlanganiso ibhethu likaZulu leHabakuk Trust bebambene bahlele ilanga lokukhumbula uMoyi uGeneral Masuku ngenjongo yokulondoloza imbali yelizwe abathi ababusi bayiguqula ukusuthisa inkanuko zabo. UMoyi uGeneral Lookout Masuku wabhubhela esibhedlela seParare Nyathwa eHarare ebhekane lecala ayelibunjelwa nguhulumende elokufuna ukugenqula umbuso mhlazinhlanu ngomabasa ngomnyaka ka-1986. UMasuku waba njalo ngumsekeli kamkhokheli webutho lesizwe lapho ilizwe lithola uzibuse. Wabotshwa ngomnyaka ka-1982 ndawonye loMnumzana Dumiso Dabengwa besetheswa umlando wokuqoqa ukugenqula umgabe embusweni. Ngo-1983 idale le-Supreme Court lafumana ababili laba labanye abasolwa abane bengela cala, kodwa amapholisa abavalela futhi. UMasuku ufe ngomnyaka ka-1986 ngemva kokukhululwa ngoba impilakahle ingasamanga kuhle. Ngimene iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.